Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga u-Ivan Zizininga ngokusiphathela indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesithathu mhla ka-1 Nhlolanja 2023 ngukeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
afuna sizaphathisa uLucas Yenkosizwa ube-ithorithi laye njengabaye abatoki ubezihambela ngoba wezwa kuthi kuthiwa kunezi-therapos wasukuthi eqeda ukukhuluma lo mnyango akade ngitshela ukudlula ngibona lana. So base bevumelana ukuthi hhayi ukuthi ngiphelekezele zaphenduka ngathi e-Victoria Falls.
Umongameli Alexander Lukashenko owakwele Belarus ugqibe uhambo lwakhe lwensuku ezintathu eZimbabwe namhla ngokwethekelela e-Victoria Falls.
Leyi yi-platform ekhompyutha kakhulu nale esijale eZimbabwe ne-South okuya i-GSTV kodwa yona seseyona ngenxa yokuthi ibobu pan-African phakathi.
Namhla kobulawayo kusungulwe umsakazo okwamabonakude obizwa ngokuthi Kiyona TV oyabe usakaza nsuku zonke. Ikhansili yakobulawayo emanyane lenhlanganiso ye-Code Aid ukusungula uhlelo lokuhamba behlaba abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa amajekiseni okuvikela imikhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Alexander Lukashenko wakwele Belarus ugqibe uhambo lwakhe olwensuku ezintathu eZimbabwe namhla ngokwethekelela eVictoria Falls ukuyabuka impophoma zamanzi kanye lalapho okugcinwa inyamazana zendle ekhatshwe ngomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa. Le kukhanya kuyindlela yeZimbabwe yokuzama ukuhuga izethekeli ukuza eVictoria Falls. Esuka lapho uLukashenko uhle waphindela elizweni lakhe. Uhambo lwakhe lolu, ababili laba balobelane izivumelwano ezibiza izigidi ezedlula amathuma isithupha, $66 million, izolo, ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kunhlangothi ezitshiyeneyo ezigoqela ezokulima lezamabhizimusi. Ele Belarus lithi phakathi kweminyaka emibili elandelayo lizaphathisa eleZimbabwe ngamathalakitha okulimisa azinkulungwane ezintathu lengxenye 3500. Abebandla lezanu-PF bathi kuningi okuzatholwa eZimbabwe kwele Belarus, kodwa abebandla le-CCC bathi akula lutho oluhle luzaphuma lapha ngoba uLukashenko esaziwa ngokubusa ngochuku njengomnankagwa. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele elunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe.
Ekuphileni kwabantu intungameli, ubona nzelela ukuthi nxa kukhulunywa ngokulinyiswana kufanele ukuthi ukhulume ngokulinyiswana lomuntu olenkomo. Manje nxa uza kuyakhuluma lokulinyiswana nomuntu ongalankomo kuyabe sithi sizalinyiswana ngani ngaphandle kokuqabanga ngamaphupha. Sokwenziwa nguMnankagwa neKhwashonto yikuthi-ke bafuna ukuthi benze lokhu esingathi thina yikuqabanga ngoba akunanto ezaphuma. Ilizwe lakhe iBelarus is a third world country, iZimbabwe is a third world country. So okungaphuma khonapho yikuthi kufana nokuthi uthi 0+0 uthi 1, 0+0 remains 0 as 1. Yikho kwenziwa uMnankagwa lobhuru wakhe lokhu. Yikudlala ngesikhathi sabantu sehlulekile uMnankagwa, ilizwe linje iphathi yakhe, ilizwe linje nguye ngoba yesine minister yena ngwakhe uMnankagwa from 1980. Khathesi sengu-president ilizwe lokhu lisehla lisiya phansi kwezomnyondo. Lizavuka njani kuza nabantu abavele beyibo abayenza ukuthi ilizwe libe lokhu engikhofona.
Kodwa abezanu-PF kanye laba kahulumende bababhebhe bathi uncedo oluvela kwele Belarus luncedo olubambekayo ngoba batshengise amathalakitha izolo, kanti bathi ngomnyaka odluleyo kulamathalakitha amaningi avele kwele Belarus lolunye uncedo oluhambe kugatsha lwezokulima.
Uyabona nxa uvele udibeka ongabutshela emuntwini lisawutya ngoba yikho ngakucela okungadingi ukuthi kuze kudingi ukuthi kube umuntu olapho okuningi. Isawude kuthiwa vele kalimitshana linika abayanga labanothileyo. So ngezinye indlela lapha nsa sikhuluma ngelizwe le-Belarus, lona lalo lisasasla lisathele nzima, alikabiki njengamazwe esiwakhangeleleyo asethuthuke kakhulu kwezethekhnoloji.
Umongameli Mnangagwa uhambe eVictoria Falls namuhla lo Lukashenko esiyamtshengisa nje ukuthi hayi kuhle njani njalo ezama ukuthuthukisa ugatsha lwezokwethekelelwa kwelizwe. Ubona mhlawumbe lokho kungaphathisa yini? Sibone sokusiba labantu abaningi abavela kwele Belarus bezebona eZimbabwe.
Akuna kuzaphathisa. uLukashenko ubelithorithi la njengabanye abathorithi. Ubezihambela ngoba wezwa ukuthi kuthiwa kunezitera fos wasikuthi eqeda ukukhuluma lo mnyango wakwathi ngicela ukudlula ngibona lami. So basebevumelana ukuthi hayi ukuthi ngikuphelelezele zaphenduka ngathi eVictoria Falls. Akula nido olungalethwa nguLukashenko eZimbabwe olwamathori.
Umnumzana Bednico Bebe ngowebandla le-CCC. UNtunkamile uphinde waxoxa njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo, yena othi kuningi okuzatholwa ngele Zimbabwe kubudlelwano bayo lele Belarus.
Into ufanisa abantu bayizwisise yikubana ku-Second Republic ibandla le-ZANU-PF elingukhulumende lakhe lona ubana lidinga abangane, njalo nje iZimbabwe ivuleke ingathi isizwe elamukela bonke abafuna ukuthi baqhubeke kumbe baphathise kwezomnotho. So ngaleyo ndlela bona ukuthi uma sidinga abangane abanjana besiza bethembisa ukubana lokhu lalokhu asikusebenzeni kanje kwenze ilizwe belikhithizele eZimbabwe, ambona ukuthi kunomuntu osengathi uma athole imizamo enjana. Bona labo bantu abasolayo babe zinti kwenziweni. Iqiniso elikhona yikuthi umongameli welizwe uyazama ngendlela zonke khonokho akwenza yikho kanye kithi ukhayindeleyo kanye nangepolisi yethu uZANU-PF engukhulumende ukuthi ukuze sithuthuke kubana sibe nabangane abanjengemongameli kade sivakatshele othembisa ubani zakuqathiswa kwenze ukulima ku-agriculture kanye naku-tourism. So mbona ngani thina lokhu kuzaphumelela kuyanyise labo abasolayo.
Abanye Nkomo bathi akula lutho olwenziwayo lapha phakathi kukamongameli Mnangagwa loLukashenko. Bathi laba ngababusi ababi nje ababili abazama ukuqinisa imibuso yabo emibi okungelani lokuthuthukisa umnotho weZimbabwe.
Laba bangabe bekhuluma ukuthi abantu ngontando bayiphikiswa. Ngangukuthi ukhuluma umnikulu uphlangothi kuyenzakala ukuthi ukhuluma unjani ngoba ufuna ukungena embusweni, ukhuluma unjani ngoba ufuna ukuthi ingqondo zabantu ziphambanisweke bakubone wena ungani ungcono ekukhulumeni kanti kungayisikho. Thina nawa ngathi umongameli wethu ukhuluma esenza kanti oso ukuyini uma esithi kwabanye abantu ziyani sithithi njani nini. Then ukuthi kona ilungelo labantu liyethulwa sokusiya ngokuthi ukhulumela kukuphi unikukuphi, ngoba kukhona okunye kwesikhathi okuthi omunye umuntu ngendlela yokuthi ufuna ukuthi ungene embusweni ube usuphambanisa uqamule imithetho yelizwe okwazi ukuthi ku-constitution nakumthetho ekhona akuvumakali elizweni lethu. Wena ubusubuya uthi wakhuzwa futhi uthi laba ngontando kayiphikiswa ngoba kabalaleli kumbe abalandeli ilungelo loluntu okungayisikho kweqiniso.
Umnumzana Malaki Nkomo ngowebandla le-ZANU-PF ubexoxa ecingweni loNtunkamile Nkomo we-Studio 7. Ikhansili yakoBulawayo imanyane lenhlanganiso ye-Code Aid ukusungula uhlelo lokuhamba behlaba abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa amajekiseni okuvikela imikhuhlane. Uhlelo lolu lwenziwa kumahlandla amathathu okwensuku ezinhlanu ngehlandla. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu.
Ihlandla lakuqala lamalanga amahlanu liqale ngomvulo lisiyaphela ngolwesihlanu kuwo wonke amakilinika alitshumi lasitshiyaminwemibili 18 awe kansili la makilinika azimeleyo okugoqela labalanda abantu ezindlini. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nokuthaba Baloyi uthi ubengazi ukuthi kulohlelo olunjalo.
Bona bengakamhlabisi kule 1 year. Ele 1 year bengingakaluzwa lolu hlelo lokho wathathwa laphana last time kuhlelo oludlulileyo lolu bengingakaluzwa kodwa njengoba sendiluzwile ngiyakwanisa ukuthi ngiyemhlabisa loba kusasa.
Unkosikazi Ayoletha Siphuma uthi ingane yakhe ile minyaka emithathu njalo kanganelisi ukumhlabisa amajekiseni wokumvikela emikhuhlaneni evame ukuhlasela abantwana.
Umntanami ule 3 years. Ama-vaccination akakwanisi ukuwahlaba wonke ayeneleyo. Isizathu ukuthi ngiyabe ngisebenza ngisemsebenzini isikhathi sokuya ekliniki sisuka sike silutshwane. I-mobile iyanceda kakhulu ekutheni umntanami uzabe ezakwanisa ukuthi simhambise endaweni eseduze futhi ezayenza ukuthi ngiphangise ngibuyele endlini yemsebenzi.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesi Sampofu uchaza kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Njalo kuyancedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi wonke umntwana osetholile yini lawo manjekiseni. Uhlelo lolu siyenza sisebenza le organization okuthiwa yi-Code 8 and sizabe sihlaba abantwana abasuka from birth kuze kuyefika i-5 years. Amanjekiseni ama-vaccinations ayehlukeneyo. Izakhamizi abazali lama-guardians bayenelisa ukuhambisa abantwana kuma-cancer clinics, kuma-central hospitals, lezibhedlela kumbe ama-clinic lawa awithin ama-barracks esingathi ngama-uniformed forces clinics. Kuphinde njalo kube lama-private facilities, odokotela lama-clinics a-private lapha abangayenelisa khona ukuhlabisa abantwana.
Unkosikazi Mpofu uqhubeke ekhuthaza abazali ukuthi bathathe leli thuba ngalolu hlelo lokuhlabisa abantwana ukuze kwehlise ukuqhamuka kwemikhuhlane ehlasela abantwana.
Njenge-council sizafaka futhi ama-outreach points ukuthi siyenelise ukusondelela laba abakhatshana sincedisa ukuhlaba abantwana. Siyacela zakhamizi ukuthi sikhangele amakhadi abantwana ukuthi bahlatshwa wonke amanjekiseni abafanele bahlatshwe bezalwa kuze kuyefika iminyaka engu-5. Nxa singalashuwa kumbe singakwazi ukuthi kwahamba njani emntwaneni, siyacela sihambe siyebona omongikazi bazasincedisa. Sihambe lamakhadi abantwana khona sizabona ukuthi kuhamba njani.
Ukuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi bevikelwa emikhuhlaneni luqondane labazalwayo kanye lalabo abaphanjaniswe yibuqhamuka kokubhubhano olwe-COVID-19. Ngimele umsakazi we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Namhla kobulawayo kusungulwe umsakazo okamabona kude obizwa ngokuthi Kiona TV oyabe usakaza nsuku zonke. Lo uba ngumsakazo wokuqala we-TV osungulwa ngaphandle kweHarare phakathi kwabanikwa ama-license okuvula imsakazo nguhulumende. Usungulwa nje kodwa kule nkulumo ezithile zokuthi ungabe wayeyamele kuhulumende. Abebutho eleZimbabwe National Army babikwa balengxenye yamashe kulumsakazo kodwa lokhu kulandulwe ngumqondisi walo uMnumzana Qhubani Moyo onguye njalo umqondisi womsakazo weSkies Metro FM osakaza ukobulawayo. Umoyo uchasisa kabanzi ngomsakazo wabo kamabona kude lo oba ngowesithathu ozimeleyo ngemva kokusungulwa kwembili eseHarare oweZTN lowe-3K TV.
Ikena TV, TV enikwe ilicense nguhulumende weZimbabwe emnyakeni emibili edlulileyo. Sithanda ukubonga umongameli President Edwin Mnangagwa uhulumende omusha we-New Tech Transition ngokuvula ama-airways ukwenzela ukuthi kube lama-TV station amaningi. Namhlanje siqalise ukuthi si-broadcast okugcweleyo 24 hours.
Lisakaza lingaphi kwendawo moyo njalo lifinyelela ngaphi kwelizwe?
Si-broadcast sikobulawayo ePioneer House, si-broadcast yela elizwe zonke kusebenzisa okuthiwa i-DPT, i-digital television. Uhulumende useyenze amadekoda amasha azabe elehashini ukuthi awezimbabwe ayinkluda i-ZBC, i-ZTNT, i-KTV, i-NRTV, i-DATIQNA TV, ama-TV amasha.
Ngaphandle kwendlela osuzigambile, ezinye njalo yini indlela lapho umsakazo wenu ongatholakala khona?
Sotholakale ku-Azam TV. I-Azam TV abaningi bayayazi ukuthi it's a popular platform esebenzela kakhulu e-South Africa, kubo-Tanzania, Kenya, siyakhonale. Leyi yi-platform ekhompyutha kakhulu nale esijale e-Zimbabwe le-South okuthiwa i-DSTV. Kodwa yona sikhethe yona ngenxa yokuthi ilobu pan-African phakathi isebenza kakhulu ukugcwalisa iseze ubuntu bethu njengama-African. So sitholakale khonapho.
I-KiyoNa TV ikhangelele ukukhipha inhlelo eziqondane lani, njalo kuyini okulenzela khetha ibizo lokuthi KiyoNa TV?
In terms of i-content, i-content yethu esiyabe siyenza i-content owawuqala ezakwenza ukuthi ifundise abantu Zimbabwe ukuthi iZimbabwe ilizwe labantu abehlukelileyo ngemihlobo, kodwa abafuze basebenze bonke besebenzela ingqubekela phambili yelizwe yeZimbabwe. Sikhethe ukusebenzisa ibala elithi KiyoNa TV ukuthi kube libizo lethu. Sikhethe kuvela kulanguage eyamasuthu. IsiSuthu ngesinye samalanguage zeZimbabwe esikhulunywa eGwanda okuthiwa yi-minority languages. Kodwa sibone kuqakathekile ukuthi let's ensure that we amplify the voice of everyone by using ulimi lwethu olu-indigenous ukuthi sinike ibizo ku-station KiyoNa TV.
Kutshoni khonoku ukubana i-stitches lesi ngesokuqala esikamabonakude esisakaza sikobulawayo?
Yes, lokho sathola izibuthe mabe yonke i-stitches sakuqala esikobulawayo. Uyakhumbula futhi ukuthi ngomunye walaba ababa abokuqala ukuthi bayenze umsakazo wakobulawayo okuthiwa i-Sky Network. Sengomunye wakuqala ukuthi ngenze i-TV station eyakobulawayo. Ibulawayo siyazi sonke ukuthi ngesilungu kuthiwa yiyo okuthiwa yi-cultural hub yeZimbabwe. Uthangiyene kwaqhubana bonke abantu abamasiko, ama-languages atshiyeneyo, abemgido, abamafilimu batholakala khonale. Esikwenzayo nange-stage sokulesi yikuthi sithathe leli talent elikobulawayo siliqobane seli-talent elitholakala eZimbabwe yonke ukwenzela ukuthi kube lama-production lamafilimu asiwakobulawayo engena elizwe lonke. Siyi-TV station yeZimbabwe yonke kodwa si-broadcaster sikobulawayo. Funa ukugcizelela ukuthi abantu abaningi bengezwa kuthiwa kulento ethile esikwenzela kobulawayo sebethi hhayi leyi yinto yemandebeleni kuphela. Leyi yiprojekthi yelizwe leZimbabwe i-broadcaster ibobulawayo ngoba ibulawayo yingxenye yelizwe leZimbabwe.
Umnumzana Qhubane Moyo ngumqondisi womsakazo kamabonakude osungulwe namhla obizwa ngokuthi KiyoNa TV esixoxelaye ekogodlwayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ukhangelelwe ukuba khona esililweni sikaTyrick Nichols onsundu obulewe ngamanxeba ngemva kokutshaywa kakubi ngenyanga edluleyo ngamapholisa aweMemphis esigabeni seTennessee khonapha eMelika. Olwela amalungelo oluntu odumileyo onsundu umfundisi L. Sharpton ukhangelelwe ukukhokhela umsebenzi walumbuthano. Amapholisa amahlanu ansundu atshaya umufi abikwa esixotshwe umsebenzi, njalo bazamiswa phambi komthethwandaba bethonisiswa icala lokubulala uNichols. Abantu abedlula isigidi bakwele-DRC bahlangabeze umkhokheli wenkonzo yamakatolika emhlabeni jikelele uPapa Francis enkundleni yendizamtshina eKinshasa namhlanje. Uhle wafika wabamba inkonzo egcekeni lendizamtshina lapho wakhuthaze ukuxolelana ukuze impi yomdeni eselizweni lelo iphele. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lomnumzana Jabulani Khumalo olinda indawo ezithiyeneyo eJohannesburg kwele South Africa. Mnumzana Jabulani Khumalo odabuka eZimbabwe ehlala eSoweto kwele South Africa. Inhlolisiso enziwe ngabezimstats iveza ukuthi lanxa abantu abaningi behola ngedola leZimbabwe, impahla eningi ithengiswa ngedola leMelika. Linhlolisiso iveze njalo ukuba eleZimbabwe lithenga impahla eningi phandle kweleZimbabwe nxa kuqathaniswa laleyo ilizwe eliyithengisela amanye amazwe. UMavis Kamoso ethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe kumpumela eyethulelwe uZulu ngabezimstats eyenyanga zonke. Eveza isimo sendlela uZulu aphila ngayo kanye lokunye okuphathelane lezomnotho. Unobhala enhlanganisweni yesebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi akumangalisi okuchiwo ngabezimstats esithi ngoba kuyikho abahlezi bekutsho sikhathi sonke.
Izisebenzi eziningi okwamanje phakathi kwelizwe zisila ngokuzisebenza. Abantu balama business units athize besebenzisa ke amagetsi. Sesibona ke amabhizinisi amancane ke akufanele ke kube ngamabhizinisi ahlale avuliwe. Sevalile ngokuthi ugetsi katholakali. Nxa kungalama getsi abakwanisi ukuthi abantu benze ke imisebenzi yabo ethize.
Umoya othi ukusilela kwamandla kagetsi sekwengeze inhlupho ezibhekane labamankampani amaningi asevala ngenxa yalolu dubo sekubangela ukugunyulwa kwezisebenzi.
Sesibona ke abamabhizinisi sebetshintsha ke asingathi ngama-shift ukuthi izisebenzi zisebenze ngesikhathi ezingasijayelanga. Abanye sebesebenza ebusuku, ama-shift ebusuku lapho kutholakala khona amagezi.
Abazisebenzayo okufana lomnumzana Nkululeko Chuma bathi bathwele nzima ngesimo sokusilela kwamandla kagetsi, begcina sebephila ngokuthenga lokuthengisa impahla yakwamanye amazwe ngoba eyakuleli ingathengeki.
Khona ugetsi yena uyoyenza into eziningi zihambe emsebenzini lapho esikhona, ngoba ukuhamba kwakhe ugetsi njengalezi nsuku kusuka kuphambanise ibhizinisi eziningi. So uhamba kwamagetsi ayenza into eziningi, wenza abantu balahlekelwe ibhizinisi, kube nzima kakhulu. Hayi, kunzima, amagetsi ahamba kakhulu wona.
AbeZimstats bathi inombolo zitshengisa ukuba isilinganiso sokufika phose okuphethwe kabili 97.77% sezicathulo zithengwa ngedola leMelika, kuthi njalo isilinganiso esiphose sifike okuphethwe kabili 91.08% senhlawulo yokutholiswa usizo lokwelatshwa kulidola leMelika. Inombolo lezi ziveza njalo ukuba eleZimbabwe lithenga impahla eningi kwamanye amazwe nxa uqathaniswa lempahla eliyithengisela amanye amazwe. AbeZimstats bathi ngenyanga edluleyo kaZibandlela imali ebedingakala ukuthi umuntu aphile okwenyanga yonke ibikunkulungwane eziphezu kwamachumi amabili zamadola akuleli 22,385 RTGS. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ezinye izakhamizi esiqintini seTutume kweleButswana eziseduzane lomngcele weZimbabwe zikhala ngokudalwa kwamacala agoqela ukuba besethesa abadabuka eZimbabwe umlando wokudala lawo macala. Iningi labo liqatshwe ukwelusa izifuyo loba ukulima emapulazini. Intathelisindaba yeStudio 7 nomqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abahlala emangweni weTutume bathi sokulamacala amaningi adalwa ngabantu abachapha umncele bevela eZimbabwe bebesebebaleka bephindela kibo ekhaya. iTutume igoqela imizi embalwa ethi Mayitengwe, Nkangesi neTelesipina zona eseduze lomncele weZimbabwe. Usiba lukhulu wamapholisa eTutume umnuzana Kabo Batirwang utshele intatheli izindaba othi kulokuganga osekubhahile kulesi siqinti. Uthi kulamacala okubulala asanda kudalwa alokhu engaxazululwa konke kukhomba ukuthi adalwa ngabantu abadabuka kwele Zimbabwe. Uthi ngilabe eZimbabwe litholakala eTutume elisebenza ongekho emthethweni, njalo kuba nzima ukuthi amapholisa axhumane labo uma sebedale amacala. Kubikwa iningi liphanga lichaphe umngceleli kuyele eZimbabwe ngemva kokudala icala kungela ndlela yokuthi amapholisa angalandela njani umzila wabo. AbeZimbabwe kweleBotswana bafana lomzana Andreas Banda bathi kusuka kwamisele iningi uma kulabanye abadala amacala ngoba amehlo azahlala ekibo.
Imbiko etholakala isikhathi esiningi ukuthi abantu abasuka benze amacala phakathi komngcele weZimbabwe leBotswana ngabantu abasuka kwele Zimbabwe iyadanisa, ngoba isikhathi esiningi uzafica ukuthi labantu bekhaya abakho eduzanda lawo macala, kodwa ngenxa yokuthi nje sekwavela kwaba injayelo ukuthi icala lingenzakala phansi komngcele weZimbabwe leBotswana kuyaba yiludaba lokuthi ngabantu baseZimbabwe.
Lo ngumbono kamnuzana Dumezweni Ncube ohlale eHebron othi kumele abantu bezame ukuzibamba ungangcolisi igama leningi elidinga ukuziphilisa indlela eziqondileyo kwele Botswana.
Ingekuthi zunile mvunyi noma icala selidalwe ngabantu balapha eBotswana kulo muntu oyedwa nje kulebizo laseZimbabwe, ukhanya sonke abantu abaphuma eZimbabwe sesingcolile. Kuba lihlazo njalo abantu bagcina bezikhangeleka sonke ingazathi singamasela basikhangela ngelihle elifana nayo.
Ocubungela ngezombusazo umzana Efi Dlela Ncube ugcona isimo esikhona ekhaya ngokudalwa kwamacala abahlala kwamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele eBotswana.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forums khangela ukuguqulwa kwemithetho ephathelane lokuvota kanye lokugqiba kwamongameli Alexander Lukashenko ukwethekelela kwele Zimbabwe. Olivalelisayo yimugeino kumete saidi nsita sidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.